lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
ngiyabonga ukwamukelwa bhodi ngiyabingelela
ungasitshela ukuthi udubo lolu olwenhlabathi lubhahe okunganani njalo ngeyiphi indawo ekhanya ihlaselwe kakhulu
kobulawayo ikakhulu endaweni lezi ezinganizi semaphandleni esithi iperi ebheni bulawayo ikakhulu endaweni yasemethodist village ward 17 uhambe enyumazwi uhambe esaint peter ukugayigejwa kwenhlabathi kungekho emthethweni esithi yi-sand poaching sokubhahlile kakhulu okwenzakalayo abantu laba bama-trucks yikuthi badinga ichebechebe njengoba sikwasakula mfula eduze kwakobulawayo so bananzelela ukuthi kule chebechebe engaphansi komhlabathi lo esiwujayeleyo esigcoba phezu kwabo bayachatha abafana babuyayo abafana laba kwezinye izikhathi babuya ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-2 befake amalayitha njengalawa okugejwa ngawo ezimayini bafike bagebhe amagodi bangagebha amagodi batshone baye phansi kwezindawo 2 kwezindawo 3 kwezindawo 4 meters begebhe igodi besiya phansi baze bayebamba ichebechebe yangaphansi bengayibamba ichebechebe leyo besebegebha umgero ke phansi sebegubha ke ikani ngabantu abagubha igolide abadinga igolide bona beyihwatshani ichebechebe leyo basebeyenza amadunduli ngombi then laba abamatraki bese bebuya sebethenga kibo laba bantu sebedilize umhlabathi ngoba sokuvuleke imifula lapha kade imifula ingekho khona amasimu abantu asegejiwe sokuyimifula kukanti leminye imizi sigejiwe kulomunye umuzi kakhulu osukugejiwe kwaze kwawobokela izindlu ngenxa yesenzo sonaleso sike sathi sixoxisana lezakhamizi eziaffected bathi bona ungathi uyazama ukukhuluma labo uthi uyabakhuza ngikubonise bayakuthembisa ukushaya bayakuthembisa ukubulala ngoba ngabantu abasebenza ngendlela engani ilobugebenga bahamba bengama-groups sike sathi sibuza satshela ukuthi bafika sibili group uyatholile abantu abafika maybe 20-30 abagebhayo khonapho ebusuku so isokunamagodi indawo yonke yona liyana engiyibalayo yecherry ebheni bulawayo
pholisa wona athini selike lakhulumisana lawo na
sesike saxoxisana lobo umthetho labo bathi into abazama ukuthi bayiqede bayenza ama-patrols but okwenzakalayo ukuthi umganga mnengi so nxa bengapatrola kulindawo kwesinye isikhathi labo bayama bathi bengama basuke lapho babe bemile lapha kanti sebediscoveye indawo futhi asebebhizi futhi bekorokoza kiyo ubusuku bonke so bangabantu nje abangeze baregulateka even ama-rangers la i-city council isike yatsho ukuthi iyazama ama-rangers ukuthi abathi abalandelele kodwa bayabaleka then bayevumbuluka kwezinye indawo leyi yiproblem yelizwe okokuqala it's a sign of unemployment. Unemployment isinkulu kakhulu abantu abangasebenziyo baningi kakhulu okwenza ukuthi abantu ngendlala lokuhawula bacine belahlekelwa yibuntu esikukhuthazayo ukuthi uhulumende ngaphange phela lungise umkhonomo welizwe abantu bathole imisebenzi.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngivalelisa abalaleli engingakukhuthaza abalaleli indawo zonke nje zelizwe yikuthi kasivikeleni ezemvelo zethu singaphatheki emisebenzini lezenzweni ezizatshabalalisa ezemvelo njalo futhi kasivikeleni sigqugquzele amalungelo ethu lawa abanye bethu esihlala labo singaphatheki ekuphambaniseni amalungelo abanye ngoba ilungelo lo munye lililungelo lakho lelungelo lakho lililungelo lomunye njalo amalungelo ethu sonke alungelo sasizwe ngiyabonga inkosi lenzele kahle
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo bilani.